So we seek out this in the VOA in the Vele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 19 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Akusikho qiniso ukuthi izikolo zilenzuzo ekhona ngezincwadiso ezifunakala ku-COVID-19. Kabancwadanga baphelela ababalisi, kathi ke labantwana abancwadanga baphelela ukuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zikhathazekile ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo kulandela ukufunyanwa kwabafundi abedlula amakhulu amabili belomkhuhlane lo ngempelasonto.
Mina lokho kuthiwa kule independent khonapha kwelakithi ilizwe angikubone 41 years amafactory njengoba seyathintsha sengamathethi. Abantwana bahlupheka bagcwele amazwe, kambe kungathiwa lilizwe lelelo omunye lomunye sezibonela kwenzayo.
Abalwela inkululeko yeZimbabwe bathi ilanga likazibuse kalisela sisinto ngoba izimiso ezenza badobha izikhali zilokhe zingakagcwaliswa. Inani labasakhulayo eZimbabwe abasebenzisa izidakamiswa libikwa liqonga okwethusayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo kulandela ukufunyanwa kwabafundi abedlula amakhulu amabili belomkhuhlane lo ngempelasonto. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngolwesihlanu kutholakale abafundi abafika phose 197 bele coronavirus esikolo seMbakwe ePlumtree. Kwazothi ngomgqibelo kwatholakala abafundi abalikhulu elamashumi amabili lambili 122 esikolo seSt David's Bonda High School eManicaland labo belomkhuhlane lo. Kumaviki amabili edluleyo abantwana besikolo seSacred Heart eMathebeleland South abedlula ikhulu labo babanje bele coronavirus. Ekuvulweni kwezikolo uhulumende wayethembise ukuthi uzathatha wonke amanyathelo afunakalayo ukwenqabela lomkhuhlane. Kodwa ababalisi bathi akwenzakalanga lokho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu, yena othi bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo.
Ukuchaphakala komkhuhlane we-COVID-19 ezikolweni zaseZimbabwe kukhombisa ukuba kukhona ukungahlalisekanga kuhle ezikolweni. Okwakuqala siyananzelela kakhulu ukuthi abantwana laba sebeswela abelusi. Nanku phela ababalisi baqhubeka bekhalala umsebenzi ngendaba yokuba kukhona kungatholani kuhle ezimalini lohulumende, kanti le ngqubo zakhona lazo kaziyindawo. Lokhu kuyatshengisela ukuthi ke nxa abantwana bengelabelusi bazaqhubeka behlangana ngendlela engafanele, osokufana nokuthi ama-standard operating procedures abe khona ezikolweni angephulwa kungaze kwaba ndaba zalutho. Lokho kwakuqala. Okwesibili kuyatshengisa futhi ukuthi akusikho qiniso ukuthi izikolo zilenzuzo ekhona ngezincwadiso ezifunakala ku-COVID-19. abancwadanga baphelela ababalisi kathi ke labantwana abancwadanga baphelela ukuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Kutsho ukuthi kwakungasiqiniso esasikutshelwa ukuthi kukhona okusokulethiwe ezikolweni okungenza ukuthi abantwana bavikeleke. Ngamafitshane-ke kutsho ukuthi kukhona okungahambiseki kuhle lokungahlaliseka kuhle. Kathi ke uhulumende utshengisa ukuthi usemadolo nzima ekusapoteni yona i-COVID-19, kanti labazali labo sebethwele nzima nanku phela imali ivele kayitholakali.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iZimtha. Sixoxe njalo lesiphathamandla seProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Uhulumende wathi evula izikolo lezi wathi yena uzathatha wonke amanyathelo ukuthi avikele ababalisi, abantwana besikolo, lezi sebenzi like lapha ngikhulumela i-ancillary works, laba abasebenzi esikolo abangasobabalisi. Kodwa akwenzanga konke okwakumele bekwenze ukuvikela wonke umuntu otholakala esikolo ukuthi azithole efikelekile kulo mkhuhlane. Waye ngisitsho njalo ukuthi kakuthathanga konke lokhu. Wayevele ethembisile yena uhulumende lapho evula isikolo ethena wonke umbalisi lamntana wesikolo kwesavumekashi ukuthi bonke bazathestwa umkhuhlane. And ngokubona kwamalubana sathestwa sonke izikolo zingakavulwa khona pha noteacher, umntana wesikolo, abasebenzi esikolo khona bana bangasobabalisi abasebathi ancillary work. Aluba savikela kakhulu abantu abaningi. Wayethi okuzenzakala ukuthi ezatholakala ela umkhuhlane lo babehle bebona ukuthi bafikele njani abangakabi lawo la yena lo lawo bamsize njani. So okutsho ukuthi savula isikolo sonke abalomkhuhlane labangela mkhuhlane kwaba idibadiba esikolo. And that's why now sibona umkhuhlane sokuqala ukumemetheka esikolo phandle la.
Ziyalandelwa yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Eziningi izikolo othi ufika khona uthole akula running water, akula ma-sanitizer, abantwana bageza ngamanzi nje just lakho nxa amanzi ekhona. So siyamangala ukuthi imali ababekhuluma ngayo ukuthi babeyibeka eceleni okwakumele ibe yiyo encedisana lezikolo ukuthi zitholakale zile ama-requirements. Lokuthi ezinye izikolo zihlangana lazo lapha zila yona nje just basic hygiene, kuba lobunzima obutholakala izikolo. Uthole ezinye izikolo ezilabazali abazwisisayo sezicela uncedo ebazalini ukuthi benelise ukuthenga izinto ezifunakalayo for ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID. Okunye engibona engani kuqakathekile ukuthi kwenzakale, njengoba nje uhulumende esimazi ukuthi esikhathini eziningi siyamxwayisa, kodwa kwenzeka ukuthi basilalele thina njengababalisi. Mina engibona engani kungasiza kakhulu ukuthi i-teacher labantwana besikolo wonke umuntu kathestwe kwazakale lo mkhuhlane longena mkhuhlane kuzasisiza.
UNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe umuntu oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amahlanu lambili 52 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebhubhile laya kunkulungwane elamakhulu amahlanu alamatshumi amahlanu lantathu 1553. Asebefunyenwe bele gciwane leli bona sebefika phose inkulungwane ezingamatshumi amane 37,751. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezimbili 2488. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe lijekiseni laba kunkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 278,583. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina bangamatshumi phose ayisithupha kuphela 57. Lokhu kukhweze inani lasebeqedile ukuhlatshwa laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu ale ngxenye 35,863. abalwa impi yenkululeko eZimbabwe bathi ilanga likazibuse kalisela sisinto ngoba izimiso ezabafuqa ukuthi badobhe izikhali zilokhu zingakagcwaliswa. Bathi isithelo zikazibuse zisezandleni zabalutshwana kanti njalo inengi labantu liphila nzima ukwedlula ilizwe lisasezandleni zabahuquluzi abamhlophe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ukukhonona kwabalwela ukukhulula eZimbabwe bakwenza ngesikhathi ilizwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye 41 lithole uzibuse owalwa impi ekuviyo lezipra elalikhokhelwa izaphu. Umnumzana Patrick Dube uthi uzibuse abakamboni lokhe ilizwe lathathwayo embusweni wabahuquluzi benotho.
Ai mina lokho kuthiwa kule independent khona pakwela kithi ilizwe angikubone 41 years enxenye omunye umhlubulo welizwe uyakubona amafactory njengoba seyatshintsha sengamachurchi abantwana bayahlupheka bagcwele amazwe kambe kungathiwa lilizwe lelelo omunye lomunye sezibonela kwenzayo.
Omunye njalo umlweli wenkululeko umnumzana Fidelis Moyo uthi okubuhlungu kakhulu ukuthi lokhe ilizwe lathola uzibuse kukhulunywa amanga ngembali yenkululeko.
Inkala kata ye problem especially thina i-really zipra ngokwayo sikhuluma nje ilanga lanamhla kasinanzwa kwaqhasa kudala from 1980 abantu laba bakhuluma amanga ngehistory yeZimbabwe bakhuluma even bese beclaim into engamanga esegcekeni amafutha achaye kusayisolsbury bethi yibo.
Unkosikazi Nomalanga Dube omunye njalo owalwela ilizwe uthi ezweni kulenketha bechabi esisenza abantwababo baswele okokuziphilisa.
EZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu ngokubana abantwana bethu abalamsebenzi besidiscussa ngento ezinjengazona ezikuthi ena kabalamsebenzi bagcwele umhlaba wonke khonapha sikhona khonapha asitholi kuhle. Umsebenzi ilabantu abakhethayo ukuthi kusuke abanye abantu bekwezinye indawo bezosebenza khona ngapha khathesi kula kwabantu abakuthiwe bayaqhatshwa okufuneka abantu bokuthi bazohamba betesta abantwana ikorona abantu ikorona ezinye kodwa phakathi kokuthi kuqhatshelwa ngaphi asikwazi sibona sokulohlobo lwabantu eloyi-one oluyilo lukhetha abanye abantu bethu besizi. So konke lokhu kusithalise nzima kakhulu singomama ukuthi sibonisane ukuthi nxa wena ungumama uhlezi endlini ungafuni ukuthi usukume ukuthi sincedisane sihambisane leli joko ngobana linzima asikwazi ukuthi kulelizwe kwakho kuthiwa lalwelwa lathathwa kodwa lathathelwa umhlobo oyi-one.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Obert Ncube uvumelane lonkosikazi Dube.
Akula independence esayibonayo thina lokhu ilizwe lathathwa sihlupheka akula msebenzi abantu abasebenzayo ematewelendi asibova la.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alton Maphosa uthi ilizwe lokhe lingela ntuthuko lokhe latholayo uzibuse.
Angaboni progress lokho kwaba yilo lelizwe leZimbabwe ngani lapha kwaku-reverse gear ngo-1980 elinside yeZimbabwe konale kumbe impumalanga bayakholisa.
Ekhuluma kumabonakude weZTV umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe kunanzwa ilanga likazibuse uthembise uZulu ukuba usebenza gadalala ekuboneni ukuba ilizwe liyathuthuka bagcwalise izimiso abaziyela empini. Izolo mhla ka 18 Mabasa uZulu weZimbabwe ubenanza iminyaka engamachumi amane lanye leli lizwe lathola uzibuse ngokuqhuba imikhosi ehlukeneyo ezinkundleni ezehlukeneyo zokuxhumana ezebulenjini. Lo ube ngumnyaka wesibili kungenziwa imicimbi yokuthakazelela leli langa kungenxa yokuqhamuka kobhubhano olwe-COVID-19 loba nje iningi lisithi akusakhanyi ukuba izwe lakhululeka sekulilanga nje lokuphumula abanye bengayi emsebenzini. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhe sikudaba olufanayo abantu abanengi bakhala ngokuthi kababone kusiba lenguquko eZimbabwe ukuze labo bakholise inkululeko phansi kukahulumende onsuntu. Kubika uGibbs Dube.
Abakhala kakhulu ngabadabuka eMathebeleland lenkabazwe abathi babandlululwa nguhulumende webandla leZANU-PF kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Bathi kumele kulungiswe lokhu ngoba kungagcina kusiba lomvukela elizweni leZimbabwe. omunye wabakhalayo ngumnumzana Nkululeko Gobala Ntamathe okubandla leMthwakazi Republic Party.
Asikakhululeki ngoba umuntu okhululekileyo usuka ezweni lakhe lokuzalwa ebona ifamily yakhe ngazo zonke izikhathi. Abadala ngibona ngathiwa nje ligugu kuphela nje ukuthi bona bethi Nkululeko bayithola. Kodwa kangiboni ukuthi kukhona abakutholayo ngoba kube leyo Nkululeko bayithola lo mhlabathi bawuthola. Kube namhlanje sikhuluma bayahola lokhu kuthiwa ngamagranti. Kube kuthiwa baya amapentsheni bayawathola kodwa ngesikhathi sikaSmith babewathola amapentsheni manje konke kwafreeza. Bathele nzima sihleli kuphela befona befonela thina sisegangeni ukuthi siyalamba. Pho Inkululeko njani leyo?
Umathe uthi abantu bafisa ukuthi kube lohulumende ukhathalela uZulu.
Kwenkululeko asikhombeni. Kasikhohlweni thina abakithi esizweni seMatabeleland. Asikayigcwele Inkululeko. Maybe sizoyithola kumbe izothola izizukulwane sethu. Kodwa thina ngicabanga.
Unkosazana Loretta Ncube ohlala eTurkey laye uthi kuyasinda okwenzakala eZimbabwe.
Hayi sikhathelethe. Sifuna ukubuyela ekhaya kodwa yeyi kunzima. Sisithembele kini bakithi bakomthwakazi ukuthi sisitshintshele benza. Sizame ukungenela ngoba yeyi ngayekela akula nto ehambayo. Sinje sikhona lapho siyahlupheka but it says Zimbabwe is at 41 years. So thina abaphansi kwe-41 sikhathele. Sidinga usizo kini ukuthi lingasimela maybe. Mhlawumbe kungatshintsha. Kumele sibambane thina njenge-youth. Konke okuyabe kuplan kumele kudlule kwenziwe singabuyela emuva and stand as one yokuthi into zethu zihambe.
Umnumzana Malaki Nkomo obandla lezanu PF uthi ilizwe leZimbabwe liluzibuse ogcweleyo.
Uzibuse lo esikhuluma ngayo uyatsho ukuthi abantu ngabazikhethele inkokheli zabo abazifunayo eziyizo ezizahamba ziyebamela lobanzenza eParliament lobangaphi. So ngaleyo ndlela ungananzelela kunzenje thina lathi sikhuluma singabantu abaselizweni esingathi siwumhlubulo lowo wasemandebeleni. Konke ongabe kufunakala khona ngabe ngathi ekuphileni kwabantu kungaba ngama-plastic lawo kube ngama-mine lawo kumbe kube yini ongabe kufunwa ngabantu sinakho. I-problem engaba khona ikuthi abantu nxa inhlelo zikahulumende zibuya abahambi ukuthi baye kuze ukuthi uhulumende uthini.
Abantu abaningi abadabuka emathebelelende kabazwe bathi kabafuna ukuzala kancane ngohulumente womanyano. Abathi kukhanya kwehlula okwenziwa libandla lezaphu lamacele e-Movement for Democratic Change abomba uhulumente womanyano lelezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhiphi Sidube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lukaZibuse kanye lenhlelo zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ezigoqela ukuhlatshwa amajekiseni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abahlangothi olubona ngezokuvikelwa kukaZulu emkhuhlaneni etshiyeneyo olwe-Centers for Disease Control and Prevention lwakwelemelika lubika ukubana ngokutshona kwelanga layizolo elangesonto bese kuhlatshiwe abantu balelo lizwe abedlula izigidi ezilikhulu 130 million ijekiseni eye-COVID-19 vaccine. Amapolisa asedolobheni le-Raleigh elisesigabeni ese-North Carolina khonapha eMelika abikwa ebophe abantu abambalwa ngosuku lwesithathu. Abantu bengena emigwaqweni betshengisela besola ukubulawa kosakhulayo onsundu uDante Wright obeleminyaka engama-20 yokuzalwa 20 wasedolobheni le-Minneapolis esigabeni se-Minnesota kanye lo-Adam Toledo owe-Chicago obeleminyaka elishumi-lantathu yokuzalwa 13 abadutshulwe ngamapholisa khonapha eMelika. Izakhamizi ze-Cape Town kwele-South Africa zibikwa sezisusiwe emizini yazo zibalekela ingozi yomlilo oqhamuke emaguswini aphansi kwentaba ye-Table Mountain okanya usabalaliswa kakhulu ngumoya omkhulu oletha umqando osohlasele lo mhambi.
Abenhlanganiso esebenza labatsha kobulawayo e-Active Youth Zimbabwe bathi sebesungule uhlelo lokukhuthaza lokufundisa abasakhulayo ngobubi bokusebenzisa izidakamizwa okuludubo osoluhlasele intsha elizweni jikelele. Bathi lokhu bakwenza ngenjongo yokupha abasakhulayo ulwazi ngengozi ezingabehlela ngokusebenzisa izidakamizwa. Kubika uBathabile Masuku.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olukhulu eZimbabwe, lakho abasakhulayo abaningi asebetholakala bebanjwe kumambule waloludubo okudala ukuthi abanye bahlale sebengani baphambene emakhanda. Umnumzana Romeo Machazi, umqondisi we-Active Youth Zimbabwe Trust, uthi sebenanzelele ukuthi lolu dubo soluhlasela abantwana besesebancane.
Ukuhlukunyezwa kwezidakamizwa ama-youth sizama ukuba educator through ama-workshops nama-campaigns. Sihamba kuma-communities sizama ukuba kufundisa ngokuhlukunyezwa kwezidakamizwa ngezinto ezinjengabo-peer pressure.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu, ingcwethi ekhangele ukuphathisa abasebenzisa izidakamizwa engu-Certified Drug Prevention and Rehabilitation Specialist, uthi imihlobo yezidakamizwa esitholakala elizweni isiminengi.
Indaba yabantwana abathatha ama-drugs khanya isiqhele kakhulu lapha kithi eZimbabwe. Oh, yabona abantwana from the age of probably 9 years and going up, going for drugs. Into okutshengisela kubana sesekunzimeni sibili obukhulu ngento zonalezi. Banengi sibili abantwana ababuyayo befuna uncedo, but esikhathini kuba nzima njalo ukuthi ubancede ngoba kulokuthile okufana ukuthi kusetshenziswe ukuze umuntu ephume ezintweni okufanana nama-drug bomb, nama-supplements angikhona. So umuntu abebuye engalawo, ucina usenza i-counseling nje kuze kungani kuba ngcono, uze umuntu ebona ngani kuyamsiza okwinto kwakhona.
Uyagcizelela njalo uNdlovu ethi imihlobo yezidakamizwa esitholakala elizweni isiminengi.
Kufunakala kubana uhulumende wethu eyenze into esizibiza sithi ngama-rehab centers. Ama-rehab centers befake abantu be-rehab sibili, hantsho kathesi babethatha abantwana bebahambisa kubongutsheni ngaphi ngaphi, asondawo ze-rehab lezana ngezama-mental institutes, ngoba ngale bafika bebahlabe amajekiseni abe engayisiwo. Ngavela umuntu wangkhona akadingi ijekiseni, udinga ama-supplements ukuze ephile kahle.
Omunye wabasakhulayo uNorman Sibanda uthi esikhathini esiningi bahugwa ngabangane lokuswela imisebenzi.
Kodwa ezinye izimo ziyagcina zisenza ukuthi thina njengabafana abancane qese sithatha lokhu ama-drug. Njengokuswela imisebenzi, izi-stress zokuthi sishona sihlezi endlini, sokunye senziwa yi-peer pressure ukuthi abangane bayakwenza into yakhona uyibone into e-right, la ugcine sesithatha ama-drug.
Unkosikazi Sanele Ncube, olomfo wabo osebenzisa izidakamizwa kwesikhathi eside, uthi umuntu wakhona ayenza noma yini ukuthi awathole nxa engaselawo.
Ukuhlala lo muntu odla izidakamizwa kunzima njalo kuyingozi. Umuntu wakhona nxa engela mali uyathatha impahla athengise ukuze ayithenga, ngakho kunzima kakhulu lokho ngoba impahla ziyaphela endlini, njalo kwesinye isikhathi kusuka kungani kuya ekhanda. Umuntu angani usephambana ngenxa yezidakamizwa. Besifisa ukuthi ngabe uhulumende uyabopha kakhulu laba abathengisa lawo ma-drugs ngoba yikubulala ikusasa lethu.
Izidakamizwa eziningi esezijwayelekile elizweni zigoqela imbanje, i-cocaine, i-crystal meth, njalo iningi lentsha selichitha ekhona impilo zabo libhema. Abanye babonakala sebehlala emigwaqweni sebengani baphambene ingqondo. Kumaviki amathathu edluleyo edolobheni leHalale, uhulumende labezokholo bahlangana ukuze babonisane ngohlupho lolu. Amanye amasonto bazimisela ukuthi bazaqala ukufundisa abafundi ngengozi yezidakamizwa. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siloke sikudaba lwezempilakahle, kulowesilisa ophethwe ngomkhuhlane ovala umthambiso ovame ukuhlasela obaba owe-urethral stricture disease, yena othi uphila nzima ngenxa yalo mkhuhlane. umnumzana Themba Sibindi ohlala kobulawayo uthi okuliholo kwakhe kwemali yeZimbabwe akweneli ukuthi athenge amatube awasebenzisa ukuchema, kanti njalo le mali yemelika efuna ngodokotela ukuze bamhlize elatshwe kalayo.
Ngavalika umthambiso and into eyenzakalayo kubana ngisebenzisa ithubu okwamanje ikhathethi, okusho ukuthi ngithambisa ngethubu. Iproblem yami engilayo kubana kulakho kubana ithubu le iblokhe, ingablokha umthambiso ufuna ukubuya ngendlela yawo i-normal way. Ofuthi lapho kule nkinga khona ngoba kule nto le engivalayo ephakathi kwethwa yini urethra ngaphakathi lapho eyiyo engivalayo, ma ngawufuna ukubuya ngendlela yakhona linto iyabuya iblokhe. Nxa iblokha khona phana ngizukuhlatshwa kakhulu, okubuhlungu kakhulu, kubuhlungu kakhulu lokho kuyinto.
Odokotela bona bathi ungancediseka njani?
Odokotela ukuziva abelakho ukuthi khona bangi-operate bakhuphe le nto eyiyo enhlabayo engiyizwayo, kudingakala imali engange-$250 to $300 US. Of which mina kunzima ukubona le mali ngi-raise ngoba ngihola amazim dollar, njalo it will take ages for me ukuthi ngi-raise le mali ngeholo lami engiliholayo. Yiyo iproblem engilayo. And la matshubhu njengoba ngitshilwa ngaphambilini ukubana into lokhu kuyablokha, ithubhu le iyablokha at times ngenxa isiblokhile, khonapho-ke lapho ngiba nginkinga khona ngokuthi umthambisi ubuye ngendlela yangikhona vele kuyala ngoba linto iyavala ihlaba futhi kubuhlungu kakhulu. So-ke kuyenzeka ukubana ngenyanga inye ngibe lakho ukutshintsha lithubhu kabili kumbe kathathu inyanga inye. Linto ngifuze ngibana ngizithengele mina ngokwami ngeyami imali, so which means I have to buy it 3 to 4 times per month. So kuyadula, kuyangidulela kakhulu ngoba into le combined ibag langikhona le cassette it costs about $5 to $6. So konke konke kunzima kimi, ku-expensive considering imali engiholayo mina.
Abangathanda ukuxhumana lawe mhlawumbe abaloncedo bangakuxhuma njani?
Abangathanda kubana baxhumane lami, mina ngikobulawayo ngihlela kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo. Inombolo zami ngu-0782-310-750. Ngizaphinda njalo, ngihlela kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo eWaterford kobulawayo. Inombolo zami ngu-0782-310-750.
Umnumzana Themba Sibindi uhlala kobulawayo njalo ophethwe ngomkhuhlane ovala umthambiso owe urethral stricture disease. Singene kwezemidlalo. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi kungabe kungabahambelanga kuhle emdlalweni wenkezo ye-Independence Trophy, kodwa indlela abafana bakhe abadlale ngayo imuphe ithemba lokuthi iqembu leli lizaqhuba kuhle lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Mpo futhi kuthazwe indlela iqembu lakhe elidlale ngayo ngemva kokuzilolonga kwensuku ezingengayi phezu kwalokho linabadlali abambalwa abatsha.
Sonke isikhathi nxa sidlala le qembu leDynamos umdlalo wakhona uyabe ungekholula, kodwa ngijabuliswe indlela ebesenelisa ukugcina ngayo ibhola siphathelana. Siphakathi kokulungiselela imidlalo yalonyaka njalo sizakhuphula izinga kulivikezayo lapho zagxila ezintweni ezibalisa indlela esifuna ukudlala ngayo njengeqembu. Ngalokhu engikubone emdlalweni wethu leqembu leDynamos, ngiyakholwa ukuba bazathi nxa sebegqinile abafana laba bathaye eziwayo.
Iqembu leDynamos yile liphakamise inkezo ye-Independence ngemva kokunqoba ile-Highlanders nge-2-0, kodwa umqeqeshi walo uTshondira Indiraya uvumelane noMpofu uba iqembu le-Highlanders lidlale kuhle kakhulu.
Good show, good entertaining football from both teams. I thought Highlanders were
ubuchaza umdlalo njalo mabili amaqembu adlale ngendlela ethokozise izibukeli. Ngombono wami iqembu leHighlanders idlale kuhle kakhulu imini yonke, kodwa umehluko kube yikuthi thina sibe nethamsanqa elokuhlohla kabili.
Impumelelo yomdlalo wenkezo ye-Independence ishiye iqembu leDynamos liyiphakamise kathoba munomunye, linkezo ukuthi eleHighlanders liyiphakamise kathoba munembili. Umdlalo lo ubungowakuqala selokhu uhulumende ephe imvume yokuba kuqhutshwe ezemidlalo elizweni. Ezemidlalo bezimiswe nyakenye kuyindlela yokuvika yela uzulu emkhuhlaneni we-COVID-19. Imidlalo ye-Premier Soccer League yona ihlelwe ukuba iqale ngenyanga kaNkwenkwezi. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngu-Joseph Njanjeni.
ukuzipheta ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo kulandela ukufunyanwa kwabafundi abedlula amakhulu amabili belomkhuhlane lo ngempelasonto. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.